soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande hobese phayindaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 3 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna. Amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukuthi kungabi lokuthula elizweni.
Yaziyanya iminyaka yonke leyo ukuthi kuthutshelwe kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule impidazwe kelemathelezileni kodwa ngenxa yokuthi into ivelele lempondo kasihleli zagcina kuvuza ikhoya emgabe ifuna ethikithwaze moment of madness.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulo nyaka lakumnyaka lo esanda ukuwugqiba izwe lalinangakuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi lanxa kulokuthula elizweni kulabanye abaqoqa ukuvukela uhulumende behaza ebulenjini imilayezo yalokhu. Ngalokhu amapholisa athi azabopha bonke abafuna ukudala udlakela. Embikweni owethulwe enkundleni zokuxhumana amapholisa athi ngumlando wawo ukubona ukuthi kulokuthula elizweni. Akhuthaze uZulu ukuthi azihambele emsebenzini njengensuku zonke engethuki ngoba amapholisa ezenza umsebenzi wawo. Sixoxe lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi saqala ukumbuza ukuthi amapholisa alobufakazi na bokuthi kulabantu kumbe inhlanganiso ezifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni.
Into okunye kwangikona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengeZimbabwe Republic Police ikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ngawa lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu lokho akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi waphinde umthetho sizenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abalenjongo yonaleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-internet?
Thina njengeZimbabwe Republic Police iminye esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sithele uZulu ukuthi iminye esiyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele siphendise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu zalitshela
okwakathesa kula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayisobantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayozombusazwe ayiwaqoxa lokho?
Thina njengeZimbabwe Republic Police siyahlala senza ama-inquiries, sihlala senza ama-investigations. Nxa ukuthi kulo muntu ophula mthetho siyababopha sasize ziyekele.
Lo-ke ngumnumzana Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna. Uthi izaphu kumele iphatheke kulolu hlelo ngoba abantu abaningi ababulawa ngesikhathi salumbhuqazwe babengabasekeli baleli bandla. umholi wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi bazaqala ukukhulumisana lenkulungwane zabantu ezathintwa igugurawundi eMathebeleland kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uthe intatheli zindaba zisoze zivunyelwe kulimhlangano okusolwe ngunkomo labalwela amalungelo kaZulu. Unkomo uchasisela iStudio 7 kabanzi ngalolu daba.
Yazanywa iminyaka yonke le ukuthi kugutshelwe kungabe into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide umbhuqazwe kule Mathebeleland kwazanywa ukuthi everybody. Kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo wayifihleli wagcina kuvuzwa ikhona umgabe ifuna ethi ithe moment of madness. Lokho kuhlanya-ke okutho umgabe ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya buya phambili kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo. Hayi kuyehlula so kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeleke ikuyazi umnankagwa wayeshintsha lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi zekhuluma labantu kuyisimalo ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi egugurawundi lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinye zanyamalala. Uthuma njani umuntu ephakathi kwemihlungu phakathi kokukhala ukuthi ayekukhulumela labantu bangalini obabuleleyo zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugurawundi. Kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho onjiwe ngumnankagwa. Ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe seZimbabwe ukuthi thina ngezaphi sizakuchake indaba lokhu asoke siyime sikukhane. Sifuna i-independent commission 3, sifuna into kumele abantu 4, sifuna izaphu leziqa i-involved intweni le directly le-government 5, sifuna ama-properties kwezaphu leziqa athathwa ngenxa egugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezinjalo aphendukiswe. So ngithi sizachallenja le nto.
Liza kuchallenja njani baba uNkomo?
Into yokuqala sizakhipha i-statement and then siya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani. Kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambela nakho lokho. Sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizezi sibazisa ukuthi ayisikho lokho. Sithiya phambili sizabona ukuthi kuvule kanjani.
Alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele?
Kuqala ngokukhulumisana into eyayinkulu ikhulumisana zaphi ngohulumende kule nto ezithile Nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini kule nto ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-Afrika yeZimbabwe bese kusiya phambili. Ngaso ngivulekile into evalileyo yonke lapha into ubulewa abantu igazi leli liyakhuluma igazi liyakhala livela phansi akebhadilini watsho lwano uNkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-Abel liyakhala livela phansi lisiya eKhayini. So into ephilayo le abantu abasileyo emagazi abayakhala nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenze isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusinidlule aphumele egcekeni avimba yonke into isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungabinjanga lapho. I-starting point is into yasizo bemandebeleni kusiya phambili i-starting point.
Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki. Umanisipala wedolobho leli uthi uthethe leli nyathelo njengendlela yokulondoloza amanzi emadamu ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lanxa kuke kwana izulu ngensukwana ezedluleyo eligelezele emadamu libikwa liyingcosana engasoze idale umehluko. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulonyaka la kumnyaka lo esanda ukugqiba izulu alinanga kuhle. So ngokunjalo ke amadama yiwo asiwathembileyo kawala manzi, okutsho ukuthi nxa kungasebenzakala izimanga izulu lana laba linengi kakhulu, udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili, njalo amanzi azaqhubekela lokho evalwa amalanga amahlanu 120 hours ngeviki, okuyikuthi kuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu kubahlali bedolobho lakoBulawayo.
Njengoba izulu like lana, umasipala uthini? Akhona yini amanzi agelezele emadamu?
Izulu elinileyo kasilo zulu esingakhangela ukuthi lenze umehluko emadamu akoBulawayo. Lizulu nje elibe ingcosana, okutsho ukuthi libe lincedisa nje ukuthi utshani buhlume lezihlahla ziqhume kuhle. Kodwa ke nxa sikhangela amanzi angena emadamu, hayi malutshana kakhulu, vele singatsho ukuthi kakukabi lamanzi angena emadamu ngokungamapercentage nje okuncane ongabe ngo 0 something. Udubo lwamanzi luqhubekela phambili ngaphandle kokuthi kuze kubuye mhlawumbe imvimbi kaFebruwari yesingathi mhlawumbe nxa kungaba lezulu elingcono kulalokhu esikubonileyo, hayi singaba lethemba. Kodwa kathesi ithemba lincane kakhulu, okuwutsho ukuthi udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili, njalo abantu bazadubeka ngodaba lwamanzi ngoba ukuthi kuze kukhitshwe i-water shedding leyo 120 hours kutsho ukuthi kuyamele amadama abe sefike kwisilinganiso esithize. Kodwa kwakhathesi udubo lwamanzi kubekela kusiyaphambili uhlupho lwamanzi sibili idolobho lakoBulawayo. Amanzi sokuludubo sokumele ukuthi uhulumende alunanzelele njalo kuzanywe imizamo etshiyeneyo ngenza ukuthi abantu bakoBulawayo bangaze baswele amanzi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ukhetho olusanda kwedlula lube lempumela engemukelwanga ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Iningi lisele lizibuza ukuba kusaloncedo na lokuvota ngenxa yokuthi impumela iyaba ingayamukelwa yibo bonke abancintisayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngileqinisa lokuthi abaningi sizavumelana ukuthi umnyaka lo sivela kuwo ube ngumnyaka omubi kakhulu kwezepolitics, ube ngumnyaka obulele amathemba ebantwini. Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi iZANU-PF izadliwa ukhetho lube khona, kube sokusiba-ke lohulumende omutsha ozakwenza ukuthi izizalwana zeZimbabwe zonke zingaphandle zizizwe zile dlabuzane lokuthi libebuyele ekhaya bekwakha izwe labo. Njengoba kwenzeka khonokhu ngo-1980 abafowethu ababesemazweni baphindele ekhaya besithi bazokwakha ilizwe labo, kodwa-ke bahlangana le mbila zithutha iningi labo. So-ke izifundo ezibakhona kanti kwezepolitics nxa sibheke umnyaka wona lesivela kiwo ziningi kakhulu, kodwa-ke nizakuthi nje ezimbalwa kanti ezintathu. So isifundo sakuqala ngisiqondisa ebantwini bemathebeleland, ngesokuthi ngilethemba sokusegcekeni ukuthi akudingakali ukuthi bevotele amabandla anjengaboZANU, amabandla anjengabo CCC ephalamende nakusenethi nakukhansili. Balakho ukuthi bengazivotela abantu babo, abantu abazamela izifiso iziloyiso zabo ephalamende laku-local authority, kungakhathalekile ukuthi abavotelanga ZANU wabavotelanga MDC. Nxa sokuyiwa-ke phezulu lapho abantu bemathebeleland wabantu bokumthwaza bafunakala khona, kusekuthini upresident bavotela bani? So ngilesiqiniseko sokuthi nxa abantu bengakuzwisisa khonokho ukuthi hhayi akudingakali ukuthi bevotele amabandla amakhulu ukuthi bethole abantu abazabamela ephalamende, bayazivotela nje umuntu abamthandayo, umuntu abambona ukuthi eqinisweni umele izifiso zabo njalo engaba la ephalamende ngokugcweleyo. Yiso isifundo sakuqala. Isifundo sesibili ngileqinisa lokuthi abantu sebekubonile ukuthi ngokuvota iZANU-PF kayiphume embusweni. Osazikhohlisa eziyenga ezitshela ukuthi yena iZANU-PF izaphuma embusweni ikhishwa ivoti akahamba alalobukabhuka sibili. ngoba ubufakazi obukhona ukuthi akula vote zakhiphizana uPF.
Manje nxa sikhangela yena wonalo umnyaka esesisungulile ubona ngani kungaba lobubelo na?
Ngiyazi mfoka kanje ukuthi iningi labantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe kukhona okuzakuba khona okuzavela kuSadaki. Ngoba siyezwa nje amahemuhemu kusala kukhulunywa nje lapha ukuthi hayi Sadaki bathi balwisa lokhu bacabanga lokhu ngeZimbabwe. Kodwa asazi mfowethu ngoba abantu laba ababusayo abazimiselanga kanti ukuthi bengawuchiya umbuso mahlayana nje. So ngibona mina umlando usemahlombe kaSibangilizwe Nkomo ukuthi akenze into efanele uNkomo uyakwazi ukuthi kumele enzeni ukwenzela ukuthi iPF zaphu izimele iyodwa lapha kumele athathe inyathela lazi uNkomo ngiyakwazi uyalazi inyathela lakhona sibili ukuthi sidissolve unity accord bese silungiselela ke ukuthi iZimbabwe siyikhulule ezizaphu ngoba kule indlela njalo ngibona enye iparty ezakhulula iZimbabwe ukudlule engaphandle kwePF zaphu.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kuStudio 7, hayi siyabonga ngendaba esiqondileyo isinika zona. Mina ngicela ukubuza sibili ukuthi kathi abantu abanjabo Mbongolwane labo Khawule labo Joseph Shu bathendeni basuka ivele iZimbabwe ingasozake yakhululeka because labantu abadonsela emuva badonsela kuZanu kodwa bebona ukuthi Zanu vele kayisincedi ngalutho. Kambe Shu ungakhala ngama-structures ukuthi chamisa ngala ma-structures. Uchamisa uthole according to Zek uthole 1.9 million people. Ambona uMbongolwane inxa engafomi iparty namhle ngayithola ngaleyo number. Kusho ukuthi abantu abangwa 1.9 million bonke kabalandaba le kabacabangi yena uMbongolwane ngecabanga hayi asithiye uMbongolwane thina asithiye sibili sahlale emazweni khona ngale sibone ukuthi khona kuyaphetha ngani.
Siyabonga Studio 7 Happy New Year. Ah uJoseph Juma kake kusiphaphela lo. Abantu bahlele ukulungisa bahlele ukuletha imali yethu. I-dollar laseZimbabwe lidala ziyanela likhona ngoma 90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu amele ujani manje okugcwela masengama-church idrobho lonke iZimbabwe yonke bahluleka ukulungisa ngalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwi lo bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo isiya ko-Singapore ukuthi abosijwala kabi lo abazama ukuhlonipha babona sizithima zabasibona ukuthi badlala ngabantu bona baja basuthi fuzodlalela ebantwini ma umuntu esifuthi esiqala ukuphaka ukuwe phaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu bona bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze babavotelwanga vele basifaka nabonga umasenga lapho kubulawa iphumule madoda
iStudio 7 salibona livuka njani labalaleli bona manjezi ungazosijwayela wena ungazosidelela ungathi wonke umuntu ongasupport iTriple C ungathi support iZandu ungasideleli manjezi ungasideleli sisijulele nje khona lapha siyakuzwa ulokhu umana khona la uChabangwe njani uright limsolani bakhona abamlandelayo futhi abamthanda lina lifuna ukuthi umuntu ongalandela uChamisa limenze isitha lingabozositshela thina lingasitsheli lingasideleli futhi linabantu beTriple C yabo manjezi ngiyabonga
ye sibingelele enkundleni ye siyamuza uJoseph Chuma lapha uthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele umbuzo okhona ikuthi lina Joseph Chuma njengegovernment lina lenzani manje umsebenzi wegovernment ngowani uma kuyikuthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele lina umsebenzi wenu kuye ngokuhuquluza ama-taxpayers abantu imali abazi ubhatalayo kodwa lithi abantu kufanele bevuke bezisebenzele kanti umsebenzi wegovernment ngowani ngicabanga ukuthi impela kahle kahle kukhona into elingayizwisisiyo empilweni ngoba umsebenzi wegovernment ukuthi khona uncedise abantu ukuthuthukisa abantu hhayi abantu besebenzele ukuthuthukisa igovernment angazi ukuthi impilo liyibona njani impela boJoseph Chuma kumbe yikho ukusutha hayi yazi lisutha kabi impela Joseph
salibonani basakazi beStudio 7 kunye labalaleli mhlaba wonke jikelele angithanda ukuphawula ngendaba yeGugurawund ukuthi kuthiwa kayiphathwe izinduna hayi lami ngibona kungaqondanga iphathwe izinduna ngoba izinduna before kwaba leGugurawund izinduna zazingakabi ngezezantu njalo ngaleso sikhathi kubulawa abantu izinduna lazo zezwa ubuhlungu ngalesiya sikhathi abantu bebulawa zezwa ubuhlungu manje izinduna sezingezezantu ngoba unembazo sizathunywa sezincedisa icampaign yezantu lokuthi kuthiwe udaba lolu kaliphathwe izinduna iy'nduna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ziyahamba ziyexolisa zona ebantwini zithi ningaqali ukukhuluma ngakho lokhu sokwadlula ilangweji ezaba ilangweji yezinduna vula lokhu kuthi uthiwa izinduna zizahamba ziyelalela abantu hhayi izinduna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ngakho lolu daba ngidikala ungaphathwa izinduna ngoba izinduna sezaba ngezezanu ngiyabonga
hayi abantu bakithi bengithuki bengithuki ngoba umnothola pha abantu abayi-200 belaqeda abantu bezayo wehlula ama-British lamajelima bagubha bagubha kodwa benzanga so vele bona kumbe ama-ministers kufana lokuthi badlingisukuthe umnotho velakibo but abantu fanele bebelikhaliphe ngoma awezi umuntu esindebele ukhala ngo-Chinese umuntu ukhala ngomnangako why it's not abantu abahlakaniphileyo abathile izwi lizobuswa ngamashona hayi isizwe esinjalo siyabe silokuthi uvele kwenzakala kuphi umhlaba bona abafuna ukuthi kuyenzakale ezimbabwe no it's not like that bantu bakithi onke umuntu engakhona ukuthi
salibonani basekazoka studio 7 nalinjani lonke hhayi mna ngiyaphila hhayi nandikudana kancane ukuthi ibandla le-ZANU-PF ibandla lokubulala ilizwe kumbe libandla lokuthuthukisa ilizwe kakhulumbuze amandebela kithi la u-Obedi Mpofu ugawula labojoseph Chuma ukuthi yinto yini esayixotshila abelungu leyi ukuthi izimbabwe ibe phuwa so ema-development akulinywa akwenziwani kodwa liyethatha ama-china liwalethe khonapho ama-china akulalutho akuyenzayo akula development ayenzayo ebantwini akukwazi ukulima akula ndayo ukuthi akuyalima ama-china ama-china awawe kuvuthuza ilizwe lezimbabwe yelenza ubhuqu ekuthela abantu ngothuli bayakhala abantu kubo-wanti kubofolosi khonale ngendawo zama-china abelungu abazange bekwenze lokhu abelungu bekukhona into yonke sisidla belima ifeeding yenkomo ikhona ukudla kwezinja kukhona akula nto ebingekho kodwa nakho selihambela thatha ama-china la aletha lapho ukuthi ama-china lawo ayenzani ngale le ngqondo ngabe yacabanga ngaseliqotha wona lama-china lizibisele labelungu belima emapulazini akula lutho khashamlakazi akula yindlala idumbeni zizaphuma lapho izimbabwe zizesabika ngendlala kodwa izanu-PF ikhangele ibhekile ibiza ama-china abangani bayo
Studio 7 nami ngiyabingelela igama ngu-Jacob Mlalazi ngisuka ebinga endaweni yasesikomena sand ukuthi yepinye kubasakazi bam bonke abasathulela izindaba imihla namalanga bonge laphana nomthwakazi ngokusimela ngendaba zama-passport siyabonga kakhulu ngenxa yokuthi ezweni lakithi kuma kusiyaphambili kanti-ke masekukhuphuka ukuthi ama-passport kukhombisa ukuthi abafowethu abaningi abanganama-passport ngeke baphinde bebe nawo siyabonga laphana
salibonani lonke ningabe linjani ngithanda ukubingelela wonke amafodwana amahle wonke ilupani yonke jikelele yonke angikhethi mhlo angikhethi muntu uthubani ngibingelela wonke amafodwana
Studio 7 ngibingelela ustudio ngibingelela ngila lase-South Africa le ndaba le njengamaphoyisa le yokuvimba amaphathi la amancane le nto le yimbi kabi into ebuhlungu kakhulu le ngoba vele izami yavela yayiphelelwa kuseselomgabe so abantu bengayivumeli izami kahle bengayivumeli impela then ukuthi laba abantu laba amaphathi la amanye aphikisayo like o-CCC nomthakazi republic kufanele bephikisane nayo izami until izami ize iyenze into efunwa ngabantu hhayi ukuthi yona
izalibonanisibonani ku-Studio 7 unandi njani
ipinyuye
kumele sokucela sicela ukuthi amakhehla ezami ndayengabele kukhuluma umuntu angayaziyo bona uma besutha kumbe abantu abama besebenza khona ngapha ephalamende akuthola ukuthi izimbabwe bona kukhuluma ukuthi ezami ngabe sisebenzi khona bengakhulu izimbabwe ngoba umuntu osezimbabwe kungaphandle kwelizwe manje bese zimafreshmen zisebenzele izalo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, udaba lokuthi owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump asuswe kuluhlu lwabazavotelwa kwezinye izabelo kukhetho lokudinga umongameli kuwonalo umnyaka lulinde ukuhluzwa lidalele Supreme Court. UTrump wetheswa amacala ambalwa aphathelane lokugenqula impumela yokhetho. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya siyafika isikhathi sokhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza uzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhoti aphezulu azawuthi uTrump avotele ngoba besabani ukuthi bangabi creating into kumbe babumba olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes a benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamisa. Lokhana yikuphonga ukudlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha nje okwasidikele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziya-exagerate-wa kancane. So mna ngibona ngani it's not yini nxa ngukhangele and hearing ama-opinions abantu abaningi amboni ukuthi yindaba eza engayenza ukuthi Trump engavotela, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze, kodwa wathe sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena lo?
Mna ngibona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abathi bazamvotela nxa ukhangela kulalaba abahamba beselinganisa izilinganiso zokukhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani ozavotela. Onikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isivanga lesi siphakathi kwabo lo Trump. And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana lokuthi thina sithi sivotele i-political party, i-Republican party. Lelani sixeka labantu abavotela ulokhu zeni uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabana abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni ukuthi angezenzeni, bayalandela kuphela. Bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khonaphana bathi bayamkhulekisa wafa, but ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo sezikhona pha ungeza kubakhuphi. Mina ngisitshela labo abantu abafuna ukumvotela yena lowo baba ngabantu abavele bezondile kudala, ungeza kubakhuphe kuTrump. Yimkhaza inamathethisi, abanye abathethisa kodwa bamvotela. So kuzabathatha isikhathi labo abantu abazama ukuthi becompute laye, because lanxa bezama ukukompyutha laye kabamkhulumi amaqiniso ngaye, babe lokhu bephumputha bayamesaba lokumesaba.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ese-Washington State ekhonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurahundi lukhokhelwe zinduna. Njengoba ngitshilo isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu silazo ebulenjini kuwebsite yethu ethi yona www.voandebele.com. Silazo indaba nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ekuseni, kodwa ezantambama kusihlwa. Silazo nsuku zonke ngo 7, ngo past 7 nsuku zonke. Igama ngu Chris Gande, sibane njalo kusasa.